Hola mngela emoyeni ngenjabulo ngintungameli inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi bese sijwayele ukuthi amanzi siwaphiwa ngapha amalanga bekuhle kunjalo ngoba umasipala ebelandela amanzi esilawo lokho kwenziwayo kaSukwere yikungenela kwezombangazwe kusithi council.
Ikhansili yakobulawayo yehlisa inani lensuku ezivala ngawo amanzi kusukela kwezimbili kusuka kwezine ngeviki ngemva komlayo kamphathi ntambo wazamanzi umnumzana kaSukwere.
Yeah, iWorld Food Program ikhona kodwa is not giving kayinika abantu abaningi abantu abalutshwana ngoba ithiwe imvume ngohulumende ukuthi banika abantu abanjani kathesi kule program ye-Food for Work yekhona.
Udubo lwendlala luyaqhubeka esigabeni esijeniyo zelizwe. Uhulumende ekhuthazwa ukuthi adingele uzulu ukudla njalo avumele inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zabele uzulu ukudla kungela migoqo.
Icelele MDC elikhokhelwa umnumzana Morgan Tsvangirai limisa umsebenzi wokwesikhatshana omeya lamakhansila abavotele amalunga ezanu PF ezikhundleni.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo.
Ikhansili yakobulawayo isiyehlise inani lensuku okuvalwa ngawo amanzi ngenhloso yokuwalondoloza lisuka kunsuku ezine lisiya kwezimbili kulandela ukuxoxisana okube khona lomphathintambo wegatsha lozemvelo amanzi lokuguquka komkhathi umnumzana Xavier kaSukwere unothando Spanda usipha lolu daba.
Isinqumo lesi siza kulandela kwengezwa kwenani lamahola okupompa amanzi avela kudamu leMthabezi osekufike kumamegalitha alitshumi lanhlanu ngelanga. Umbiko okhitshwe ngunobhala wedolobho umnumzana Middleton Nyoni uthi amanzi aseyavalwa kwamalanga amabili ngeviki endaweni zonke zedolobho angavalwa enzinkini yedolobho lasendaweni elama-industry. Idolobho leli kade livalela izakhamizi amanzi okwesuku ezintathu ngeviki kwezinye indawo kwensuku ezine kodwa kathesi indawo zonke sezizavalelwa kwensuku ezimbili kuphela kuthi ngamasonto wonke abekhona endaweni zonke. Kulandela umbiko lo, izakhamizi zithi ziyemukela lelinyathelo, kodwa zithemba lithathwa ngamahlayana nje, okungenza idolobho liphelelwe ngamanzi kunyanga ezizayo. Unkosikazi Janet Mlilo oyisakhamuzi, uthi bese bekhathele ngamanzi ahamba njalo nje, ngakho kuletha amanzi amaningi avela edamu leMthabezi, kukhangelelwa ukwenza udubo lwamanzi lube nganeno kunyanga ezizayo. Uthi kodwa kuqakathekile ukuthi izinqumo ezinje zithethwe ngemva kokuhlolisisa umumo kungabiki izinqumo zombusazwe ezijonge ukujabulisa uzulu kuphela kuletha inhlupho okwela kusasa.
Singakhangela ubulawayo ulenhlupho zamanzi ezinenye. Singakhangela ekuthini izulu alikani bese kuthiwa amanzi avele ekhona nalawo amalutshwane awaphiwe abantu kukade bese sijwayele ukuthi amanzi siwaphiwa ngapha amalanga bekuhle kunjalo ngoba umasipala ebelandela amanzi esilawo lokho kwenziwayo kaSukwere yikungenela kwezombangazwe kusithi council.
Unkosikazi Margaret Hadebo isakhamuzi njalo uthi njengabomama abasebenzayo ukuvalwa kwamanzi kubathwalise nzima kungakho isifiso sabo yikuthi uhulumende aphange alethe inhlelo ezizaqeda du lolu hlupho. Uthi kumele kube lamaqhinga ukuthi izulu lingaphuza ukuna idolobho lizabamba sihlahlabani ukuthi lingabuyeli njalo ekuvalweni kwamanzi phose iviki yonke obesokusenzakala.
Sicabanga ukuthi njengabomama abasebenzayo kwesinye isikhathi uyabuthona ungekho usemsebenzini sesabela abantwa bethu ukuthi kwesinye isikhathi bangagcina sebesiliba le mikhuhlane yokuhuda kumbe bagcine imuli yonke njalo isiphethwe imikhuhlane yesihudo ngoba siyacabanga ukuthi sike saba le mikhuhlane yekholera ngaqina sokusenzakala njalo. Uyathi ngapho usemsebenzini ngapho ucabanga ukuthi ubuye uzokha amanzi ubilisa amanzi wenze ukuthi imuli yakho ingangenwa yimikhuhlane.
Ikhansili ixwayise njalo uzulu ukuthi aqhubeke esebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba asedama lokhu engeneli idolobho lonke. Okwakathesi idolobho selayekela ukudonsa amanzi kumadamu amabili kulandela ukutsha kwawo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunothando Spanda.